soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mpalakazi 2021 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
From the outbreak that we detected from Mashibu Teachers College and 8 under randomly pinned COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory NMRL tested positive for the Omicron variant.
Uvikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ubukhali othiwa i-Omicron.
Kubeka siyaphambili i-council sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa yi-informed dissemination good time ukuthi ingakakhasi ku-shedda amanzi iye ebantwini abantu bayexoxa labo bayengeje abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi ingozi ezingaba khona nxa sesishedda amanzi ngaba le ngozi ezinje ezinje.
Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala extension koBulawayo sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Kuhlelo oza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba neqembu lakhe eLentale Spears. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Labantu asebetholakala belegciwane le-coronavirus liyaliqansa elizweni. Izolo kwabahloliweyo batholakala belegciwane leli bangaphezu kwenkulungwane eyodwa 1042, okulinani eliphezulu kakhulu kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo sokusethusa abanengi abesabela ukuthi ubhubhane lolu luzamemetheka ngesiqubu esikhulu koBulawayo nxa abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane. Udokotela Mthabisi Bebe wakoBulawayo uthi okunye okwengeza leli nani ukuthi abantu abasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Ye ama cases ze COVID-19 aseyanda ayikhona eZimbabwe kuphela but emhlabeni wonke nje jikelele. Ngokubona kwami lokhu ngabe kubangela izinto ezimbili. Okokuqala ngabe kubangela ukuthi amazwe amaningi asekho kuma lockdowns. Abantu sebehlangana nje emcimbini emningi. Iningi labantu kalisalaleli lokho kumele kwenziwe ekuvikeleni emkhuhlane we-COVID-19, abasagqoka ama-mask, i-social distancing ayisekho. Lokhu ngabe kubangela ukuthi ama-cases e-COVID iqale kuyanda njalo. Okwesibili, ezinsukwini ezidlulileyo sizwile ukuthi sokule new variant e-COVID-19 e-South Africa. Ngakho-ke ngokubona kwami i-variant le entsha esaba ngumuntu abantu abaningi ngabe kuyiyo esiyenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 ayande njalo.
Unkosikazi Nomsa Khadebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kumgceke ukuthi leli nani kalisoze lehle kusikhatshana esilandelayo njengoba sesingena kukhefu lekhisimusi.
Ukumemetheka kwamanani e-COVID akwethusi ngoba siyananzelela ukuthi abantu besebelibele ukuthi kulomkhuhlane. Njalo sebegcwele yonke indawo ama-masks asagqokwa. Kuhle ngoba siyananzelela ukuthi abantu sebebotshwa kakhulu bebotshelwa nalawa ama-maskka abangagqokiwe. Khathesi sikhangela ikhefu elist esiya kulo kuza kuba kubi kakhulu nxa abantu belokhu bengananzeleli bengalandeli iziqondiso ezakhulunywayo ukuthi kumele bazenze.
Unkosikazi Yolanda Gumbo umzali olabantwana abafunda kwesinye isikolo esikoBulawayo uthi kunzima ukuthi bazwisise ngomhlobo omutsha we-COVID-19 owe-Omicron.
As a parent, lami ngithi kunzima kimi nxa isiphendukile so i-COVID yakhona and sigcwele emaklasini ezikolo zabantwana. Vele kunzima because One as a parent, very legal, but are they still following the procedure?
Iningi liveze ukuthi abantu abasalandeli iziqondiso ezakhishwa ngabezempilakahle ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo. Kungalesi sizathu ngolwesibili olodluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wethula iziqondiso ezilukhuni ezokuvimba ukumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe. Lezi ziqondiso zigoqela ukuvala imingcele, ukungezelela isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba esekhefu, ukuvala izitolo ngehola lesikhombisa, lokuthi bonke abangena elizweni kuzamele baqale bahlale bebodwa okwamaviki amabili, i-14 days, bengakahlangani labanye njalo bezibhadalela indleko yokuhlala ku-quarantine. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, ingcitshi zolwazi lwesayensi ezwekazi le-Afrika sezikhuthaze amazwe asifake imigoqo yokuvimba abantu abavela kuzwekazi leli kungena emazweni abo, ngoba amazwe la aselohlobo olutsha lwe-coronavirus oluthiwa yi-Omicron, ukuthi aphe ubufakazi bokuthi enze lokhu esebenzisa ulwazi lwesayensi. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni eziyethulele abezindaba izolo, ingcitshi zezempilakahle e-Afrika zithe kuyadanisa kakhulu ukuthi ngemva kokuba ele South Africa leBotswana enike ukuthi sekulohlobo olutsha olwe-coronavirus i-Omicron emazweni lawo mabili, kula mazwe ahlagijimela ukwethula imigoqo yokwethekela kulawo mazwe bengalazi zathu zesayensi ezibasekelayo ukwenza lokhu. Umnumzana Abdul Salam Gwe isiphathamandla senhlanganiso ye-World Health Organization obona ngezimo eziphuthumayo e-Afrika uthi obekudingeka ukuthi South Africa leBotswana zixhaswe ukuze leli gciwane lingamemetheki, hatshi ukwethula izijeziso.
When a country detects a virus, is that country's surveillance system is good.
Imigoqo isifana lokuthi ele South Africa lamanye amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika bajeziselwa ukuthi inhlelo zabo zokucwaninga ngegciwane le-corona zisebenza kuhle kakhulu.
Umnumzana kuye uthi ukwethula imigoqo emazweni abika ukwanda loba ukutholakala kohlobo olutsha lwe-coronavirus sokungenza amazwe ahle azithulele okungafaka umhlaba wonke engozini.
The current travel ban that are happening in from many countries toward South African countries.
Akufanelanga kwethulwe imigoqo kungela bufakazi besayensi obukhombisa ukuthi leyo migoqo isidingeka.
Ask from part of populations. I would just invite all the countries to respect the international health regulation and to make decisions that are evidence-based.
Enye ingcitshi ezempilakahle inkosikazi Niski Gumede Muyelet uthi iqiniso elikhona ukuthi akukaziwa ukuthi le gciwane laqala kuliphi lizwe njengoba evele semaningi amazwe asebike ukuthi ale Omicron.
The number of countries that are reporting the Omicron is increasing on a daily basis. It seems as if the majority of these countries that are coming in now are coming from abroad rather than being here in Africa. So we don't know where it started, and as said earlier on, we still need a very good scientific evidence to study further the molecular evolution of the Omicron variant.
Enye njalo ingcitshi umnumzana Ambrose Talisuna uthi umuntu wonke kufanele achayele izandla eSouth Africa leBotswana.
Start off from the point of commending South Africa and Botswana for having really complied with the international.
Siyabonga iSouth Africa leBotswana ngokuphumela obala.
And this really is in the spirit of transparency and sharing information, which is at the core of the international health regulations.
IBritain kube yilo ilizwe lokuqala kwenqabela ukwethekela phakathi kwayo leSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrika kukoqela leZimbabwe. Kwasekulandela amanye amazwe eEurope kungakangeni ambalwa ezwekazi leAfrika. Kazanophozise Maseko umongameli Cyril Ramaphosa wahle wachaza leli nyathelo njengelingadingekiyo njalo elithethwe kungasetshenziswanga ulwazi lwesayensi. Esekhuluma lamazwe e-Afrika lawo ethule imigoqo, umnumzana Ramaphosa uthe kawekele ukwenza njengalawo ayithumbe lokuncindezela i-Afrika. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa selumemezele ukuthi South Africa isingenile kuhlandla lesine lokuhlasela kakhulu kwe-coronavirus i-fourth wave. Lokhu kulandela kukhwela ngesiqubu kwabahlaselwa yi-coronavirus ngosuku. Imelisulu 7 Johannesburg kwele South Africa ni Mutuso Kumalo.
Isihudo esiqhamuke elobithini leChabalala Extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umunicipala waleli dolobho elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Isikhulumeli sikamunicipala wokubulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele Studio 7 izolo ukuthi kulabantu abafika phose amakhulu amathathu ababanjwe isihudo lesi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kodwa sikuthola kuhle ukuthi abantu umbiko sikuthola oqondileyo ukuthi bavalwa amanzi, amanzi nje i-shedding le 72 hours, amanzi athe esebuya abantu ekunatheni kwaba amanzi lapho waqalisa khona umkhuhlane wolo wesihudo. So ke ngokunjalo izakhamizi lokucabangela ukuphakemeka azinani ukuthi uhlupho lusuka khona phana emanzini. Ngobe kuvuleni kwawo kulapho kwazaqalisa khona uhlupho lokuthi abantu bagingiswe izisu. So bayaphosa bayakucabangela ukuthi kutho ukuthi amanzi lawana abe le-contamination, abe lezinye inambuzane ezingaqondanga esezizwe esezenza abantu bathale kanzima ngezisu. Ngokunjalo abantwana bagulile lanxa singakatheli umbiko womuntu osifileyo, kodwa iningi labantu sebeseligulile. And the council ya-reactor ungafika ethabaya labana e-clinic bawele tent elikutshengisa ukuthi abantu ngoba sebebuye eclinic ukuthi baningi, kodwa sebezabafakela i-tent bandle ukuthi bancediseke masinya bengajoyi amakhulu lawana ajwayelekileyo emaklinik.
Kahle kahle bathi kuyini okungaba kubangele udubo lonalolo?
Okungabe kubangele udubo lokuthi abantu babhinyiswe izisu, izakhamizi zicabangele ukuthi uhlupho lusemanzini ngesizathu sokuthi amanzi angene ku-shedding le 72 hours. Esiyazi ukuthi amanzi ayavalwa abe sevulwa after 3 days. Izakhamizi ezikhona labona abakhiswa izisu bathi bona kuthi esokuvulwa amanzi abantu banatha ukuthi lana amanzi kulapho kuqalise kwalolu hlupho lokuthi abantu bahlasele izisu bagijime sebehlaselwele umkhuhlane we-diarrhea. Ngokunjalo-ke kutho ukuthi uhlupho asithandabuza ukuthi lusuka khona phana emanzini, kutho ukuthi kule nto eyenzakeleyo emanzini kwaba le-contamination, ama-pipes angabe be-contaminated. So khona kuke sikujo ukuthi I think siqhubeka siya phambili i-council sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa i-informed dissemination good time ukuthi ingakakasi ukushed amanzi iye ebantwini, abantu bayexoxa labo bayengeza abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi ingozi ezingaba khona nxa sesisheda amanzi ngaba le ngozi ezinje ezinje kwenqabela lezi ngozi ukuthi lingahlaselwa asithi kube le contamination amanzi nxa evula ukubaya lezi ngozi kungangcono lenze lokulalo. But sibona ngathi i-council iyaphuza ukwenza khona ukuthi i-council isuke ibe reactive ngoba ngathi esiyeza ukuthi bathi bazavala amanzi kancane bazame ukuthi kube le mithi ezafaka emapayipini laphana ukuthi ngabona lezi nambuzane ezikhona phakathi zife bese kuvulwa amanzi. Kanti wayaseyi i-council khona kuvalevele ukuthi ngakuhle kwenzalo kungabi le ngozi bangabi reactive. Ngabona kwesingakuthi ukuthi sibalekele ingozi ngoba singakhohlwa ukuthi eluveve kwaba lehlupho olufananayo walahlekela imphefumulo yabantu, sathiwa abantu abaningi khona ngale. So ke i-council ayikunanzela ukuthi singangena uhlupho olufananayo, kodwa kuzakhamizi siyaqhubeka sixwayisa ukuthi ngohlupho olukhona bananzela amanzi. Ngakungabavumela enale isayensi ejwayelekileyo ukuthi nxa ungathi uyawacabangela amanzi ungangcono wabhoyile. So izakhamizi siyabaxwayisa ukuthi khathesi amanzi nxa angazahambi asiwabhoyileni, sibalekele khonoku futhi ukuthi sibe le ngozi enjengaleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kulife
lethu lamhlanje sikhangela uqhamuka kumkhakha omutsha we-coronavirus obikwa uthelelwana lula othiwa yi-Omicron. Ekulungiseleleni ukuthi kube nobulembu obukhululekileyo njalo obuthembekileyo yindikimba yombuso kamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Elemelika seliqoqe imizamo kahulumende lamanye amazwe ukuvikela uzulu welemelika lezakhiwo eziqakathekileyo ekuhlaselweni ngobulembu be-internet. Imizamo le isiqalile ukuveza izithelo. Ugatsha lwezomthetho kunsukwana isanda kwedlula lubike ukuba kulabadabuka kwamanye amazwe ababili ababotshwe ngoba besebenzise ubuciko bezobulembu ukuthi bahlasele ingatsha zikahulumende ukuze bazibambe ngamandla baphiwe imali. UYaroslav Vesinski odabuka kwele Ukraine wabotshelwa ukuhaza impehla zobulembu ebulenjini babantu abambalwa okubalisa lenkampani ekumsebenzi wezobulembu eKaseya ngenyanga kaNtulikazi. Lolu gatsha olwezemithetho luvika njalo ukuthi lwafumana imali eyizigidi eziyisithupha $6.1 million okuyimali eyayiphiwe uYegeviv Lopoliani odabuka kwele Russia laye ukuthiwa wahaza impehla zobulembu ebantwini abambalwa ababalisa osomabhizimusi lengatsha zikahulumende esigabeni se-Texas ngoNcwabakazi womnyaka ka-2019. Kumaphepha asemthethwandaba uVasinski loPolyanin bangena ebulenjini babantu abaningi bahaza impehla zobulembu ezithiwa Sodikanki River ukweba imininingwane yemithina yamakhompyutha yamankampani. Ubugebengu bobulembu licala elikhulu kakhulu ekuhlaseleni ilizwe. UZulu Mathupha, umnotho welizwe lomvikela welizwe, kutsho umtshutshisi omkhulu welizwe leMelika uMerrick Garland. Umbiko wethu ucacile. EleMelika kunye labangani balo sindawonye sisenza konke okusemandleni ethu ukubamba abantu abahlasela ngobulembu laba bajeziswe bathathelwe le mali abayabe beyithathele abantu ababahlaseleyo. Umbiko wethu kuzikliwe lezi ucacile. Ungahlasela abantu abaseMelika siza kudinga, kutsho umsekeli kamtshutshisi welizwe uMonaco. Umongameli Joe Biden utshele umongameli wele Russia uVladimir Putin ukuthi elemelika lizathatha amanyathelo ngendlela zonke ukuvikela uzulu welemelika lezakhiwo zakhe ebubini bezobulembu obukhona. Yikho esesikwenzile, sisebenzisa amandla onke kahulumende ukwenqabela amagagasi obulembu angalunganga labadala lokhu, ukuqinisa imizamo yokuzivikela, ukulungisisa udubo oludalwa imali yobulembu i-virtual currency, ukubhadala lezi zikliwi, lokuqoqa amanye amazwe ukulwisana lobugebengu, lokukhulula ubulembu ukuze bungahlaselwa izikliwi zobulembu. Umongameli Biden ugcizelele wathi uzaqhubeka isebenzisa zonke izikhali ezikhona ukuvikela uzulu welemelika labangane bakhe kuzikliwi zobulembu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lokhu eqhubeka ngomsebenzi wakhe wokulibazisa uZulu eZimbabwe lakwamanye amazwe. UNyathi uxoxe lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7 ngokukhula kwakhe njalo nangokuba imbongi.
People of the accursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned onto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly 4 bullets have to greet you and you say, peace, peace, all peace unto the whole world. Sinzalelwe nakhulela eKafusi. EKafusi area nje enkudlwanyana kodwa kulo kuyindawo anyana okuncane ukuthi ayipikinini upikinini kulomfulo kuthiwa ngokupikinini upikinini yabona libizwe lavele esibhonwini ukuthi nazi pikinini kutho ukuthi okuncane ngokungifulo okuncane upikinini kodwa ikafusi ibhiga area yikho lapho engizalelwe khona ngakhulela khona ngifunde khona kodwa ekufundeni kwami isikolo angisasithandayo ngoba Ezra wawuthi nxa khula ngaleyo ndawo there was no role model kwakungena muntu okuthiwa lo nguye nguye ovelele esikolweni i-role model kwakungaobhuti bami nabomalume nabazawami babesiye e-South Africa beyesebenza e-gold kuma-gold mines ikakhulu then lately ngabo-75-6 kwasokuleyo kuthiwa iwenela beyesebenza khona bebuya-ke umuntu ele-galaxy i-radio so kwathiwa i-galaxy ebuyele ebhayisikile idiwili abuyele into ezinhle yizwe sasizibuka thina okwesikolo ovela kithi hayi kwakungela muntu okuthiwa osingathi ufundile uvelelela ye ngiyakwazi uprofessor Clever Nyathi uprofessor Makurane ya babekhona ngangisela usimbuzi wamazongo so i-combination yokuthi first akuna role model efundileyo umuntu endaweni lokuthiwa secondly umfula ugcwele third ukwela usimbuzi ngakho-ke kwangenza ngazo nje isikolo ngoba ngangihlala ngisemkodwa
wasina ufundileyo
ya ngezikhathi ngagcina sengisokwenzakele
ususinibeti ezimbabwe lapha siyekuzwa phela ukuthi usuqaliseleni zokuhlabela suqaliseleni zokumbongi awusitshelekeni laba waqala njani thelileli
No. Ubumboni abuqalelanga e-University of Zimbabwe. Yikho engifuna ukukutshela bonke labancane abakhulayo. Baqalela kudala yabona nxa uthi wena usekhaya ubamba umvundla kumbeni impunzi kumbeni inqina umama wakho ekutshaya ngezitemo zakini ethenyathe emdluli Thariato Kwana. Emdlulo odlule ezinye kwasukela khonapho ngazothi ngezikhathi kulo uDr. Robert McLaren wayengifundisa owayengilecturer wami wangikhuthaza kakhulu ngikhumbula kuhle it was early 90s like 1991 ngikhumbula ngi-actor nguNelson Mandela and it was Rivonia trial ngisithi mina I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal that I hope to live for and to achieve, but if need be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Lowe ngu Albert Nyathi imbongi elodumo obeqoqalo Ezra Chisa Sibanda sizaqhubekela phambili ngengxoxo le ngesonto Uhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba leqembu lakhe leNtale Spears. Iqembu leli lethule idlakade lalo elitsha elinesihloko esithi Undofa Yingondo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lentale lesine njalo lile ngoma ezisikhombisa nangu umkokeli weqembu.
Ngibingelele okhulumayo ngumanyanyatha omfana kaFetnathi. Ngokuzalwa ngise Plan 3 endaweni yaseMambale esigabeni sakwaNtali. Iqembu lento lesigezi iqembu nje eliqala ukuba khona ngo-2015 siqala ukukhipha i-album yethu ethi Isithwalwa.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela yona eyisihloko ethi Undofa yingqonto. Abasemnyameni, imali, birthday, ekufeni, bantinti kanye lethi lerato. Tenga izalate manyanyata bali tola njani.
Uyaxhumana nami kunamba ithi 061 921 6115. Inombolo yase South Africa leyo ngoba vele ngomsebenzi se South Africa. Noma bengena ku Facebook laphana bethi Manyanyata and Dale Spears.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Engathanda ukusho kubalandeli ukuthi siyaludinga usekelo ngendlela esezingene liphezulu kakhulu singabaculi berumba. Liziqhenye ngomculo wakithi werumba, liwazise abanye abantu njengoba nathi sayazi eyabo. Like siyadlala thina uhip hop, siyadlala omasikandi, kodwa laba bantu futhi abawazi umculo wethu. So asidlaleni umculo wethu siwazise abanye abantu, nathi singabaculi berumba sizobe sikhuphula amasokisi laphana. Rocka ngendlela esezingene impela ukuthi noma bewuzwa umculo wethu bezwe ukuthi umculo omnandi.
Uphuma ke enkundleni uManyanyatha leqembu lakhe leNtale Spears ngale.
Zendaba ebezikhokhela ubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron. Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala wakoBulawayo yelaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.